soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holambela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kanti sizikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokumlawa kwabensundu kulendawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona labacala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yezupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha limali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo awaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigxotshe emsebenzini. Owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadamoyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyona into ethusayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula muntu osowake waba accounted, waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top bangakhuluma ngayo bethi balwisana layo kodwa eqinisweni kuye wonke umuntu ophile eZimbabwe kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazo wethu siyakwazi kanti uma kuyikuthi kadesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhibe kitshele i-corruption kodwa badeploya outside the country kanti sephendukile waba ngumminister oyabe eqothela i-corruption uyabe enze enjani ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilovele kodwa bangamaminister kathesi sikhuluma kanti
ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotshwa phezu kwalolu daba
akukho nto ethusayo engenzakala ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini ibe siyisetshenziswayo kodwa eqinisweni yabebotshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likazulu umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathintambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima yena obengabambeki ecingweni lakhe ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulindawo ngabathi ngamandiya ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi ezinye zazo kungezamandiya njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi usalucubungula lolu daba njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Muzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho
udaba lwakhe lolwaluhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi okusho ukuthi lawa macala amanye ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi kuyindlela ukuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli ngoba lezi ndaba zaqala ngesikhathi engumsekelisekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulowo besaye ngumongameli uThabo Mbeki ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezenzakala ngeyokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekelamthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona sisalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo iappeal kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekelamthetho selizwe ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo kungakho sisalindileke leyo mphumela okungenzeka ukuthi inkantolo yesikamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana necommission ekazonto kanti ke lokho azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo-19 esekudala ewahambela lamacala ngakho lokhu akunabudlelwane
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlululwa lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona azakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa liqembu ele EFF mabe siya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya. Becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi. Kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo, sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Besokusithi uma kungenzakalanga lokho singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase kusifunda sase KZN. Kungakho sibona i-EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lo kubulawa kwabantu abantsundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcithi kwezemithetho. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani lezi nsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu, abantu lokhu beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiya emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlile ukufika ngesikhathi esifaneleyo, kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa ukufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya, kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelela igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Akusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwaseqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing, ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga, ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona, kodwa uhulumende kazivumeli ukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi, ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasoka koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, okhondaktha bezimota, abanikazi bezimota bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana ababhadala i-school fees, babhadala i-rent, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasoka koZupco ususa ukudla etafuleni, ususa i-rent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siluyise ngokuba ukwephulwa kwelungelo lekakhondektha wekhombi kumbe likadriver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane siluluyise lolu uhlupho siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho okwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethecu ngola izombusazwe ubeqoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso yeNews 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe iCabinet reshuffle izolo. Obengumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usetshiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize utshiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla le-MDC ngumnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo imathema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukuphumilizwe. Hayi inhliziyo leZimbabwe liveli incinyane kaseli iqunyelwane. Njalo ukuphumilizwe kuvele kulethi impi enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelana amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesitshona khona. Village by village kakulamalukazi ana ongavele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona kumbe kwale akwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi zenziwa ngabe kukhura hundi. Lina liza kwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi lokho kuphumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani lokuophoza kuphela izimela liophoza linjalo. Hayi khona kumilize yekelani lokho soze lisili support ngisho ngiyabona
yini njani linjani njani basakazi bako studio 7 ebetongamile inkomo siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga siyazijabulela mphela mina hayi ngakhona lapha enkosikazi esiganda asisiganda kongoromo. Hayi kuphela siyabona kakhulu sincindezela endaweni kusiba locindezelo endaweni yakithi kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu amamayini enkosikazi sibheka nje inyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini kodwa asinayo intuthuko kubonkosikazi silento yonke kodwa sinayo yona intuthuko asina indawo ebonakalayo kumbe sibe lolo kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwa ithari ukuthi kubonakala indawo le ntuthuko kathi okokuqala lezo ndawo njengoba zile ntuthuko lezimayini lanilani ilezo zinto ziyaphi amagolide agejwa lapho i-government ithatha idengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njenge-government. So ke hayi siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezukuthi izinduna lanilani zikubhekisise zikubona ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi ayikho njengamwe isiganda nathi sa-egrebulini inkomo sivela kuleli ngatsha kusela manzi esipompela kunzima bakithi kunzima kule ndawo kunzima kunzima kunzima
salibonani salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma uGift Sondo basakazi bengithanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawu ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona umuntu ophilayo lwana mbona ukuthi umuntu ongathi kukhona okushoda ekhanda kanti uphila kuliphi ilizwe niyabe lokho encomizana iyenza uphi umsebenzi njalo lezi monto lezi eziphiwa abantu bePoland baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenziwe ngama leaders ePoland ngaphandle kokunathi tea lomna ngakho makulothi uyababonga ukuthi unathi bani unatha laphi tea hayi kuyinto enhle le kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma ambulance lapho oroku zithengiswa ukuthenga imithi ibese kuthenga imithi ezibhedlela kuthenga ama sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga lapha engisibone esinye sodaka bese bezingayenza umesihluko kodwa ngenxa ukuthi ubonga abangani bakhe anatha laphi tea kuPoland hayi kuyinto esinga space city laphana sike samuza umnanga kwa futhi esithi yena encoma lapha ekhuza esithi South Africa kufanele kube lo peace wazini ngepeace umnanga yena umuntu wabulala abantu since 1980 lalo uthi ngubani lokhu okhulumela ezempilo lo kumbe uthi osebenza empilo lo hayi ke zame ehlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu hey amapolice agcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu abaye ababuthani abantu babuthaniswa izani kubo zupu abantu babalibuthathi babagcwaliswa kanti ngamasaka ku sesithi abantu yamapoise ehamba hambe bheka abantu ukuthi kona abacwali so izani my serious ngokuthi ifuna uqede iCovid ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amataxi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona iCovid iyavikeleka hayi zilongo nje uzuphololo elokho esebenza kanje iCovid sezoqhubeka
ya madoda akithi bakastudio 7 madoda alisele indaba ezimnandi hayi mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika Chief Bango usobhuku ucingo Ndlovu isigaba sika Magwadi into nje phela madoda akithi ngihlezi sifika kini ngiyathanda ukufaka isihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi ngingalithengisa ipicture yamapopo ishe mbambayila ngiyakulima konke isihlahla manje into engithayo ngemali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi beStudio 7 linjani mina igama lami nguTelmo ngiseBotswana ukusebenza kodwa ngiphuma emadopo eBhasha hayi siyabonga ukulisilethela indaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela ku Studio 7 la kotungamili linjani lonke labalaleli be Studio 7 hayi la ngiyathaba my audience ngabala ngiyaqala ukungena kuye nalendawo e Studio 7
salibonani salibonani ngezindawo zonke ku Studio 7 okhulumayo ngamandla enkosi chairman wabontanga ebubi mina engulinkarejayo ebantini bonke kumalunga e MDC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlahlwa zamene ukuyahlahlwa ngoba i-corona iyabulala so uma abamalunga esifa jabe silahlekelwa ngamavoti so asizamene ukuyahlahlwa ngobunengi okunye sinanzelele team le sidlala layo team le isingasenzela okunye ukuthi uma sovotwa uzosokuthiwa uvota umuntu olekhadi lokuhlahlwa so konkana kungaba ngenye i-challenge engagcina isisichayisile asinanzeleleni khonoko asamene sihlahlwa obunengi ukuze sivikele i-COVID lekhona zamene ngokunenga izindawo zonke encourager MPC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uThemini wabontanga weMPC Alliance webubi
salibonani salibonani basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi ngiyalabalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana ngendaba le ePoland ekhulunywayo abasekeli laba bamabadla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi umavota alandelayo chayinda sifihlumbini njalo iqiniso aselifakeni negcekeni limzwile ubaba ubelief gawule khuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi so isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni wadala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungama bantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MDC Alliance lenza apho konke ongamabandla lokho masingakukhangeli thina njengezalwane zeZimbabwe kasivotele namabandla siwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusayo la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liyaliqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usibalukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka uvala umngcele weMexico. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le. Kukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe amamaski njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela amamaski balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawe sikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski, ngaba abantu bake bahlalahlala lawo enxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la. Kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane, indawo ezisemaphandleni, emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni nasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba abamnyama ababesesabi i-vaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo owe-COVID.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF afole izolo ezitaladeni ze-Phoenix ekwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.